Umnumzana Sergey Lavrov wakwele Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe obona ngobudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe galilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe eliRussia libikwa libhekise amehlo emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe
lokhu kusengisela ukuthi upresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali ayasomakhiwa wodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela e-Europe ngale sikhangele kakhulu iRussia lokhu kusengisela ukuthi upresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabuya lapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwakho ama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafaneni abayembayo igolide emagodini amancane laphana esiwathi ngamakorokoza lithi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi
ukuza kukalavrok elizweni leZimbabwe ngokwakuqala sethokho uhulumende kaMnangagwa wathatha umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukalavrok kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ishiyane lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi
inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli laseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekile ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwane lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana basezimbabwe babo sikuthakazelile siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama human rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe so kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze bube khona buhambe kuye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba
uhambo lakhe loli uRavlov yethekelele eMozambique eZimbabwe ekhangele ukuya eAngola Namibia laseEthiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezekazi le-Afrika lokuqinisa ukusebenzelana kwamabhizimusi lelizwe lakhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiGibson Pepe.